siyabonga ke uMavela Siyanyelo Chris Gande ngokusinika izindaba ngolimi lesingizi. Siyalamukela ku Studio 7 ngolesivili mhla ka 16 Nhlolanja 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu abaphuma kuZanpivu, ngabantu abakuZanpivu kuendlizweni zabo, babasoze bachintshe ngoba sebephumile kuZanpivu. Sizaba nginkinga ukuthi indaba e-corruption izaba lokhu isiya phambili, manxa abantu laba bengathola ithuba elokuthi babuse futhi ilizwe leli.
Abantu baveza imibono ehlukeneyo phezu kokuphuma egcekeni kwayengumsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mujuru ukuba usekhokhela ibandla ele-People's First.
You must appreciate these are complex investigations which require a number of questions.
Kumele linanzelele ukuthi akulula kulokhu kuxwayisisa kule ndawo eziningi ezidinga ukucubungulwa. Le mibuzo eminingi edinga ukuphendulwa.
Uhulumende weZimbabwe elokhu ephakathi kwemizamo yokudingisisa ukuthi isidumbu esitholakale endizamtshineni yenkampani yeMelika sifike njani njalo imbangela yemfa kuyini. UZulu uthi ukhathazekile kakhulu ngempumela yanyakenye ye-O-Level ngoba kupase abantwana abayisilinganiso sokungamashumi amabili lasikhombisa kuphela ekhulwini i-27%. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abamabandla aphikisayo kanye loZulu jikelele weZimbabwe sebeveze imibono ehlukeneyo phezu kokuphuma egcekeni kwayengumsekeli kamongameli welizwe unkosikazi Joyce Mujuru ukuba usekhokhela ibandla eliphikisayo elitsha ele-People's First. Intatheli zendaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba.
Umkhokheli wenhlanganiso yabasakhulayo ye-Youth Advocacy for Reform and Democracy, YAD, Mnumzana Themba Mliswa uthi kuzokuba nzima ukuba amukelwe nguZulu unkosikazi Mjuru ngenxa yembali yakhe yokuba isebenze okwesikhathi eside ekubandla leZANU-PF lichaphaza umnotho. Umnumzana Jeffrey Moyo, intatheli zindaba esebenza izimele, uthi lanxa lincomeka inyathelo elithethwe unkosikazi Mjuru akabone semukelwa nguZulu ngoba embona njengomunye walabo abekade bekuhulumende kamongameli Mugabe sonke lesi sikhathi bengamkhuzi lapho ebangela ukutshabalala komnotho welizwe kanye lakho konke okwenze impilo kaZulu ibe nzima.
Lithuba elinhle kuyena uMjuru kodwa kuzizalwane zeZimbabwe kuzayenza ukuthi kube le-confusion ukuthi sebeza kwenza kanjani ngoba laba abantu abaphuma kuZANU-PF ngabantu abakuZANU-PF kuendlizweni zabo abasoze bachintshe ngoba sebephumile kuZANU-PF. Sizaba nginkinga ukuthi indaba e-corruption izaba lokhu isiya phambili manxa abantu laba bengathola ithuba elokuthi babuse futhi ilizwe leli.
Wengeza umoyo ethi bekumele ngaye wenza lokho engakaxotshwa.
Ma kube kuzahambelana nami ngibe ngizafisa sibili ukuthi kube labanye abantu abangazake baphume kuZANU-PF ngoba asisoze sibathembe laba bantu abanjengobo Bright Mathonga, abantu abanjengobo Rugari Gumbo, abantu abanjengobasikiti, abantu abanjengo yena uJoyce Mujuru ukuthi kanti bazazilethelani lapha eZimbabwe. Okutsha abazazilethela khona yikuphi?
Bakhona abalemibono ehlukeneyo okubalisa omunye ongcwethi wezombusazwe uMnumzana Mlondolozi Ndlovu ochaze inyathelo likaNkosikazi Mjuru njengokuhlakanipha ukuphuma egcekeni ngalesi sikhathi lapho ibandla leZANU-PF selizintshaka kulwiwa kokuphela.
Kharezi bakule ngxaba ngxoza kunje bayalisana bafuna ukukhiphana omnangagwa labo uGrace Mugabe uthi ufuna hayo omnangagwa iteam la cost leyayitsho yobana hayi ngabeke lokho abakwenzayo kusho ukuthi umele isikhathi esifanele. Uchwana uselindele ubana ancintisane labo laba afuna ukubana balisane ukuthatha isikhundla ngomnyaka 2018.
UZulu ezamamukela uMjuru lanxa elembali kubandla leZANU-PF kweminyaka yonke le. UNdlovethi ngoba esazi ukuthi yena ubevele engofuna kube lenguquko elizweni konhlangothi zonke okubalisa lakwezokhetho.
engenelisa ukubana akhulume labantu njalo njengomuntu oyazakala emaphandleni kakhulu lokhana kade kusehlula iMDC engakwazi ukubana aconvince abantu bana hayi sengibuyile lebandla lethi njalo uma imjuru ungomunye walabo abalwela ilizwe inkululeko sezi ukubana abebutho bake basho eminyakeni edlule ukuthi hayi akula muntu ongalwanga impi ozathatha ilizwe leZimbabwe yena uyabuya njalo lakhona ukhana lalelana uluhlu entweni azilethayo ukubana hayi lami ngomunye owabalwa impi.
Libhaliswe okusemthethweni ngolwesihlanu olwedluleyo leli bandla eliphikisayo lihamba ngegama lokuthi People First kunhlanganiso ebona ngezokuqhutshwa kokhetho olweZimbabwe Electoral Commission. Abebandla leli bathembise ukuba ingasoze iphele iviki bengakalethuli kuZulu leli bandla elibunjwa ngamalunga amaningi axotshwa ebandleni leZANU-PF bebekwa umlando ukufuna ukuvukela umongameli Robert Mugabe kanye lokuba bebefuna ukumbulala ngazo zonke indlela okubalisa ubuthakathi. Osekumangalise uZulu ukuba betheswa umlando ofanayo lalabo asebexotshwa njalo khathesi kungxabangxozayo ukubanga izikhundla esebandleni leZANU-PF eselizintshaka sekulamaxuku angapheliyo kubangwabona ubukhosi lokuthi ngubani ozakwelama uMgabe lapho esesukile esikhundleni sobukhokheli. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Uhulumende weZimbabwe lokhu ephakathi kwemizamo yokudingisisa ukuba isidumbu esitholakale endizanithineni yenkampani yeMelika ebivela eGermany siya eZansi Afrika ithwele njalo amaqubaquba emali sifike njani njalo imbangela yemfa kuyini osokucatshangelwa ukubana ngesomuntu obengene wacatsha efuna ukuya eSouth Africa wasesifa ngenxa yomumo walapha kade ecatshe khona endizamthineni. Unothando Sibanda usipha lolu daba.
Lanxa nje lokhu kungakacaci ukuthi umuyi ngubani wakuliphi ilizwe, isidumbu sibikwa sesithethwe ukuyahlolisiswa imbangela yokufa, lapho okucatshangelwa ukuthi imfa ibe ngumumo omubi walapho umuyi ebecatshe khona endizamtshineni. Kukhangelelwe ukuthi amapholisa akhulule akade betshayela lindizamtshina kanye lezinye izisebenzi zakhona ngemva kokuthatha izitatimente zabo. Esinye isisebenzi sogatsha lobudlelwano lamanye amazwe sithi imali ebiwa isendizamtshineni le ayisuswanga ilokhu iphakathi njalo uhulumende weZansi Afrika ubikwa ethe uzathumela enye indiza ukuzayithatha. Umeli weSouth Africa eZimbabwe uMnumzana Vusi Mavimbela uvumile ukuthi ngempela indizamtshina le ibithwele impahla yelizwe lakhe ivela eGerman isiya eThekwini kulelo lizwe. Isikhulumi samapholisa u-Assistant Commissioner Charity Charamba uthi minengi imibuzo edinga ukuphendulwa kungakho basaxwayisisa bangathola impendulo baza kutsho. Ethi kunzima ngoba kuxwayisiswa kumbaxa ezithiyeneyo ngoba kulabantu abaningi kanye labo hulumende abathiyeneyo abaphatheke kulolu daba okwenza kube nzima ukuthola impendulo.
You must appreciate these are complex investigations which require a number of questions to be answered.
Kumele linanzelele ukuthi akulula kulokhu kuxwayisiswa kulendawo eziningi ezidinga ukucubungulwa. Le mibuzo eminingi edinga ukuphendula. Njengamapholisa labanye abadinga ukucubungula lolu daba kulembaxa eziningi ezidinga ukuxwayisiswa. Amapholisa ayaxwayisisa angathola impendulo azakutsho.
Indizamtshina le ibikwa ingeyenkampani yeGlobal Airlines isuke eGerman ngomgqibelo ntambama ilubhekise eThekwini. Yama inathisa amafutha ephethulo kodwa yalelwa ukusukuma ukuze iqhubeke ngohambo ngamapholisa ngemva kokufunyanwa ithonta igazi yizisebenzi zeHarare International Airport. Ngimele iStudio 7 ngingunothando Sibanda.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Isaziso esiqakathekileyo umsakazo wakho we-Studio 7 ophakathi komsebenzi wokuguqula indlela elelakho ukubala, ukubuka kanye lokulalela indaba zethu enkundleni zebulenjini kuwebsayithi yethu. I-Studio 7 izoqhubeka ililethela indaba ezimqotho ngeZimbabwe kanye lezemhlabeni jikelele. Umphathi ntambo ogatshalwe zamandla kagetsi lentuthuko ya umnumzana Samuel Ndenge usenxuse amazwe abezwekazi le-Afrika ukuba namanyane enhlelweni zokuphekwa kukagetsi ukuze kuqedwe inhlupho zikagetsi ezibhekane lezwekazi le-Afrika. UNdenge wethulela amazwi emhlanganeni wamalanga amabili owe-Africa Energy Indaba oqale eJohannesburg kwele-South Africa lamhlanje. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg.
Esethula inkulumo yakhe emhlanganweni lomphathi ntambo ogatsha lwezamandla kagesi lentuthuko yawo umnumzana Samuel Ndenge uthi kuqakathekile ukuthi amazwe e-Afrika jikelele abambane ekuqedeni inhlupho zokusweleka kwamagetsi kuzwekazi le-Afrika. Umphathi ntambo Ndenge uthi Zambia leZimbabwe ziphakathi kokwakha isitishi samagetsi esebadoka hydro power station esizaletha amandla kagetsi amaningi emazweni omabili.
The Batoka Hydropower Project will produce 2,400.
Uhlelo lokuthola amandla kagetsi olwebathoka Hydropower Project lukhangelelwe ukusipha amandla kagetsi afika i-2,400 megawatts, okungamandla esizawabelana ngokulinganayo phakathi kweZimbabwe leZambia. Lolu hlelo silubona kuyinyathelo eliqakathekileyo kakhulu ekuletheni amandla kagetsi ebantwini. Sicabangela ukuthi lolu hlelo luzabiza amabhiliyoni amadola amahlanu, 5 billion.
Ngakolunye uhlangothi, South Africa, iZimbabwe, iZambia, iBotswana leNamibia zilenye njalo inhlanganiso ebizwa ngokuthi sizabona, layo ehlose ukuthuthukisa ezokutholakala kwamagetsi. Phezukwale, iMozambique, iZimbabwe leSouth Africa zilenye njalo ebizwa ngokuthi Mozisa, layo ehlose ukwandisa amathuba okutholakala kwamagetsi emazweni la omabili. Lo manje iZimbabwe isazakala ngokuthi ayila mali, uNdenge ukuthi baphakathi kokunxusa osomabhizimusi abazimeleyo ukuze bazosungula ihlelo zokuphekwa kwamagetsi elizweni loba ukuxhasa lezo esezivele zikhona.
We have private investors who are coming to Zimbabwe and who are willing to fund.
Sesilabo osomabhizimisi abazimeleyo asebenze eZimbabwe bazimisele ukufaka imali enhlelweni zokwenza amagetsi eZimbabwe. Siyakhuthaza kakhulu ukuthi osomabhizimisi abazimeleyo bangene kulezi inhlelo baziqalele ezabo inhlelo zokupheka amagetsi. Leke yinto evele isisenziwa ngabanye osomabhizimisi abazimeleyo.
IZimbabwe ngelinye lamazwe e-Afrika abhekane lohlupho olukhulu kwezokusilela kwamagetsi. Ukwehla kwamanzi edamu leCaribe okubangelwe yikutshisa lokungani kwezulu ngenxa yendlala ka-El Nino sokwenze lolu hlupho lwaba ngamandla. Ngokutsho kocwaningo lwenhlanganiso ye-African Development Bank, abantu abedlula izigidi ezingamakhulu ayisithupha 645 million kuzwekazi le-Afrika ngabatholi amagetsi. Izwekazi le-Afrika lifuna amadola ngamabhiliyoni angamashumi amane, $40 billion ngomnyaka ukuze kulungiswe lolu hlupho. Kumele Studio 7 eJohannesburg kwele-South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
UZulu ukhathazekile kakhulu ngempumela yenyakenye yemihloliso ye-O-Level ngoba kubhase abantwana abangaba yisilinganiso sokungamashumi amabili lasikhombisa kuphela ekhulwini i-27%. Lanxa inani leli liqansile nxa kuqhathaniswa leminyakeni embalwa esanda kwedlula, abazali lababalisi bathi uhulumende kumele asebenze katalala ukuze abantwana bapase ngobuningi. Abafundi be-A-Level bona benze kuhle kakhulu njalo kuphase abayisilinganiso sokungamashumi ayisishiyagalolunye lasikhombisa, 87% ekhulwini. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust, umnumzana Vumani Ndlovu.
I-27% iveza sobala ukuthi abantwana abaningi bayabe befeyile, ngoba lokho kusitsho ukuthi phakathi kwabantwana abalikhulu kupase kuphela abalichumi lasikhombisa, 27 phakathi kwe-100. Lokhu kuveza sobala ukuthi impumela yangkhona kayihlanga. Then nxa sesigqila kuMathebeleland uzafumana ukuthi isigaba kumbe izigaba zeMathebeleland sezihle zisemsileni izikhathi zonke eminyaka yonke nxa sokubuya kumpumela ikakhulu eye O-level. Lokhu kubangelwa yizinto eziningi kakhulu ezasukela nxa singazilonda mhla sithatha ilizwe ngo-1980. Uzafumana ukuthi kusukela ngo-1980 ngama-80s ikhulumende wayegxile kakhulu ekuthini athuthukise ezemfundo, athuthukise ezempilakahle. Yikho ukhulumende ayegxile khona kakhulu esakha izikolo kweziyindawo, kodwa uzafumana ukuthi izigaba zeMathebeleland izikolo kazange zakhiwa. Ufuza unazelela ukuthi abantwana abaningi bahamba imimango emide siya esikolo okwenza ukuthi bafeyile.
Kwenziweni pho Ndlovu?
Kuqakathekile ukuthi uhulumende avume iqinisa, ananzelele ukuthi i-development in terms of i-social service provision, ukuthuthukisa izikolo, akuzange kwafana kuzigaba zeZimbabwe kusukela ngo-1980 ngendaba eziningi esingazibala ezigoqela ukuthi ngaleso sikhathi wayelithi uhulumende wayesakha izikolo kweziyindawo, uzafumana ukuthi iMathebeleland yayiphakathi kwengxaki zabogugurawundi, izikolo zitshiswa, abantwana bevinjelwa ukuthi baye ezikolo, konke lakhono kuyalo. So uhulumende kuyadingakala ukuthi akunanzelele ukuthi azame ukuqondisa okwasilelayo ekuthini iMathebeleland idevelop. Okunye okuqakathekileyo ukuthi ananzelele njalo ahloniphe imibono yabantu beMathebeleland nxa bekhuluma bekubeka sobala ukuthi bacela ababalisi abazafundisa abantwababo ngolimi abalizwisisayo. Ngokubana ngaziye ngaphi ngaphi, uzafumana ukuthi umntwana ufunda ngcono ngolimi lukanina, i-mother language. Abantu beMathebeleland baklie basobala ukuthi okunye okwenza abantwababo befeyile ngaphandle kwalokho engulandisileyo yindaba yokuthi abantwababo bafundiswa ngabantu abangaziyo abangayenelisiyo ukukhuluma ulimi lwabo, yibo abagcweleyo ezikolo.
Umnumzana Avumani Ndlovu ngumkhokeli wenhlanganiso ye-Rural Communities Empowerment Trust obexoka lo ntungameli Nkomo we-Studio 7. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM, lawe shortwave 12080, laku 15775 kilohertz ku shortwave. Ku Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe the connection namhlanje sikhangela impumela yemihleliso ye ole A level esanda kwethulwa. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owake waba ngunobhala jikelele wenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba eye-United Nations umnumzana Boutros Boutros Ghali kasekho. Uhlangothi lwezomvikela olwe-UN Security Council lubike ngemfa kaGali lamhlanje ebhubhele esibhedlela esikolweni selizwe lakhe eCairo kwele-Egypt ngemva kokusiwa esibhedlela ngeviki edlulileyo. Ubhubhe esele minyaka engamashumi ayithobamunemunye lantathu 93. Abancintisa kukhetho lokudinga umongameli kwele-Uganda lamhlanje batshone besenza imihlangano yabo yokugcina yokukhankasela usekelo kukhetho oluqhutshwa ngolwesine. Abavotayo baza kutsho kumbe bafuna umongameli Yoweri Museveni aqhubeke ebusa okwehlandla lesihlanu kumbe njalo ukukhetha umongameli omutsha kumabandla aphikisayo okwakuqala kusukisela ngomnyaka ka-1986. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America ese-Washington DC. Uhulumende uthi useza kwethula imigoqo ezafakelwa abathenga impahla kwamanye amazwe ezingela hlonzi kusukela ekuqaleni kwenyanga ezayo. Ilizwe liphakathi kodubo lwempahla ezingena elizweni zithengiswa kodwa zingela sisindo esidingakalayo, ikakhulu ezivela kwele China. Imigoqo le iza kwethulwa nguhulumende emanyene lenhlanganiso yakwele France eye Bureau Veritas. Eza wenza ilizwe lamukele impahla ezilesisindo esikhangelelweyo inhlanganiso ye-World Trade Organization. Inyathelo elithathwayo lelo liza kwenza njalo ukuthi abathenga impahla kwamanye amazwe baphiwe izithupha zokuthi impahla zabo zilungele na ukungena elizwe leloba hashi. Uhlangothi lweZimbabwe Revenue Authority leziphathamandla zohlangothi lukahulumende olokuthengiselana abe-Standards Association of Zimbabwe kunye labenhlanganiso ye-Bureau Veritas baza kuba besemngceleni yelizwe lapho abazahlola impahla yonke engena elizweni besitpa abathengayo laba ingwalo zekubapha imvumo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezomnotho welizwe umnumzana Masimba kuchera ngalolu daba.
Ukhulumende uthi yena sokuba nabantu abathenga into ezingathi ziyi-substandard kumbe eziphansi kwequality efunakalayo elizweni. So uhulumende uyazama ukuthi ngendlela leyi azama ukuthi into eziyi-imported lapha zibe lama-certificates ukuthi zimitha ama-certain standards. So bazabe besebenzisa ikhampani le ethiwa yi-Bureau Veritas eFrance.
Mnumzana, ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kuningi yini okungena elizweni okungamelanga kungene ngoba kuphansi kwalokho okuthiwa yi-standard?
Bona njengani into ezinjenge izigqoko, izicathulo, nxa ungakhangelisa amafutha amanye asetshenziswayo ikakhulu nabantu abesifazana, lokunye nje okungama-parts esikuthengayo okuningi kwangikhona kukhanya njengani ku-below standard uyakuvela e-China. Yikho lapha abathenga khona izinto lezi ezi-below standard.
Manje pho nxa sesikhangela ukubana abantu abaningi abala mali bese bedanela kukhonokho okulentengo ephansi, akusoze na kuphazamise ikakhulu abaswelayo?
Engingakuthoyo ukuthi kuzenze ukuthi intengo iqonge, kodwa angibona ukuthi kuzalungisa udubo olukhona. Udubo ngelokuthi abantu abalamali ukuthi bathenge into abayifunayo, into eku-standard. Akula muntu ofuna ukuthi athenge into eziphansi we-standard efunakalayo, kodwa ngenxa yokuthi uyabe engela mali yikho ethenga into ezi-below standard. So uhulumende kumele alungise i-economy ukuthi i-economy isebenze kahle, hatsho ukuthi sibuye le nto ezokuthi uzaba nama-certificates. Ungakhumbula sike saba layo ngama-80s qalisa laphana bayisithi SSI eyayisenza into efane similar to this abafuna ukuthi bayenze. So I see first time ukuthi uhulumende azame lo.
Manje pho nxa sesikhangele ikakhulu amankampani avele selizweni, akusoze kube ubancede na ukuthi bathuthuke nxa kungasangeni impahla ezilentengo ephansi?
Amankampani angikhonakala mali eyokuthi balungise imitshina yabo kumbe bathenge imitshina emitsha engenza ukuthi bakompite global. So kunganceda mbijana, kodwa okumele kwenzakale ukuthi uhulumende kumele adinge imali eyokuthi si-recapitalize kumbe sinika amankampani lawa izimali ezokuthi basebenzise bathenge i-new plant and equipment ukuze bakompite labanye. Khathesi into ehluphayo ukuthi sisebenzise imitshina yakudala esebenzisa amagesi amaningi, esebenzisa i-labour eningi. So intengo iyaqonga into zalapha ngoba imitshina esiyisebenzisayo ngeyakudala. So kumele silungise imitshina emitsha kumbe sithenge imitshina emitsha engareplace leyo evame ukuthi i-break it down after every 2 or 3 months.
Umnumzana Masimba kujera ingcwethi kwezomnotho welizwe obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekubulawayo. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa ngesiko elikhanya lelokhu liqhutshwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni. Ekadeni emkulwini bekuvile kuyindawo ebhekane labesifazana akade bedinga inkuni zokupheka begezisa imiganu lembiza njalo bebonda imbiza ngobuciko obuphezulu. Bekulihlazo ubona wesilisa esenza konke lokhu loba nje beyosa inyama nxa kuthethwa amacala enkosini kumbe enduneni. Lokhe kunjalo ke endaweni eziningi zeZimbabwe ikakhulu emaphandleni lapho abantu magaza babamba owangaphansi nxa bebona owesilisa esebonda isitshwala eziwo. Kodwa ke izizalwane zeZimbabwe ezisuka ekhaya ziye emazweni ziyaguqula indlela eziphatha ngayo ezemkulwini njengoba abesilisa bephathisana lemuli zabo kwenzeni konke lokhu okuhambelana le micimbicimbi yangekhaya ebibhekane labesifazane. Kambe isiko leli liyafiphala kumbe lokhe ugcine izimuli ezivela eZimbabwe. Ukuze sihlaziye lolu daba ake sizwe umfundisi Raphael Mthombeni okholwa isiKristu exoxa lo Gibbs Dube we Studio 7.
Ngibona ngathi isiko eligujwayo liphakathi kwabo mama labo baba ukuthi kwesikhathi omama kabaguquki ukuthi bathathe isiko lalapha. Babe lokhe bengabahloniphayo, abaphekayo, abawatshayo, abagezisayo njengakhona lo.
Ukuthi kambe abaningi basakwenza khonokho kumbe sebathatha unyawo lwemelika?
Kubathatha isikhathi ukuthi bantshintshe. Ungambona engathi setshintshile umtsokolo sehlale lapha kakhulu.
Kungabe kubathatha isikhathi esinganani, Baba Mthombeni?
Kubathatha khonapho kubo 10 years kusiya phezulu.
So singathi kodwa lisiko elinjani liyabukeka kumbe alibukeki yini?
Lisiko eliphakathi laphakathi liyabukeka libukeki. Kwesinye isikhathi abanye obabanxa ungabakhangela nxa sebesenza lapha bepheka bewatcha kwesinye isikhathi uyabakhangela ubazwele.
Kambe ukuthi kuyabe kulunga ukuthi ubazwele kumbe kumele bakwenze.
Uyabakhangela ubazwele ngoba kwesinye isikhathi lihluleka lokuxoxa umuntu usesekhijini kwakhe.
Wozalazo sizo Mthombeni.
Nguyophekayo usenguyo sevula umtshina lowalo selungisa impahla lezana ezigqoko ngale konke elungisa konke.
Kodwa ubona ngazani ke unqabe kwenza khonapha bangafika e-airport kumbe ngithi emagcikeni endizamtshina kobulawayo kumbe Harare bayahamba bayekwenza ezindlini khonokho?
Akabakwenzi, abangeke bakwenze lokhana ngoba kuyakhanya ngathi kuyayangisa.
Njani mfundisi?
Kuyabe kubayakisa ukuthi asithi thina ngifikile mina ngiyethekelele akuselasikhathi sokuthi zike sikhoxe usungumntu lwana osusekhishini khona ngale ngogesi mgani usuletha ukudla ngapha mina ngingathi ngixoxa loo mama ngapha.
So kungeke abanye abantu bethi usazibani swadliswa?
Ya kuya kukhanye ngathi kungafika kukhonapho nxa kusemakhaya.
Aha, emadolobheni ke?
Emadorobheni lakho kuyabe ngitsho ekhaya ngitsho khona le muvi ekhaya.
Pho ke Baba Mthombeni nxa sixosukhangela sibili kambe akulunganga ukuthi abantu ekhaya khona ngale bakwenze khonokho?
Akulunga kulungile sibili ngoba kuyasetshenzwa ngoba kuyamela ukuthi kuncediswane.
Ye qhubeka khonapho sizwe kugcizelela sizwe.
Njengalapha angithi kuyasetshenzwa ubaba uyasebenza lo mama uyasebenza njengalokho. Yikho ke akulasikhathi sokuthi lokhu ngokukabani lokana ngokukabani.
Kodwa ukuthi isiko leli lizaphela dudu sibili nxa abantu bevele ekhaya kumbe vele kaqhubeka kunjani?
Kalisoze liphele ngoba kwesi sikhathi kuyangeka bona omama, kwesi sikhathi kuyangeke bona obaba.
Kodwa nxa sukhangele kumele wena ngombono wakho sibili kumele kwenziweni la? Kumele kuqhubeke kumbe kumele kuphele?
Ngako njengalapha emazweni kumele kuphele ngoba kufanele ukuthi kuhlangane kube 50-50 kuhlangabezwane kusetshenziselwa kusizwane. Ngingaze ekhaya ikuthi njengoba kulisiko lonelelo ukuthi ubaba uyabuya etshete ihloka umama ebeletha umntwana ethwele inkonxa ekhanda lesitsha angazi khona kuthi kanti kuyabe kuhamba njani.
Siyakuza kakhulu ke Baba Mfundisi. Ungathi uvale khonapho-ke ungathini ngamafitshane?
Mina ngokuvala nje ukuthi ngithi isiko leli lihle kodwa libi kufanele ukuthi abantu bancedisane kuncediswane omama bancediswe labo baba bancediswe njengakhona lokhu ikakhulu obaba uzama ukuthi bancedise omama ngoba ukudinwa kuyafanana.
Lokho bekungumfundisi Raphael Mthombeni ekholwa ngesiKristu obekhuluma lo Gabe Stube. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoPraxedes Jeremiah.